ukuthi izinto zisebenze phambili kushiya phambili kufuna ukuthi abantu bangabile lengqondo naleyo yokugive up ukuthi nxa kungasebenzanga khathesi ukuthi kusebenze in 5 years time kuza kuya ngokuthi abantu sigive up kumbe asigivanga up. So mina I think ukuthi abantu just need to keep moving forward ngokuyi-pressure indaba.
Abantu bangenzani ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi esibuyayo sebezilungiselele lo hulumende layo isengani sinxa sincwebekile?
Anti khathesi kulama-court lezinto ezinjalo anti izinto eziningi zisebenza ngokuthi kube le-pressure ukuthi abantu beze ukuthi kule nto efunekayo. So ungaba lama-pressure groups nxa ngingatsho njalo wona lawo amanye avele khona aqhubeke lokho esiya phambili. Ngoba engxekhathesi kungaba nzima ukuthi kuntshintshe ngoba vele i-election sifika. But isidlulile i-election singale, kungenzakala ukuthi kuvuleke ithuba ngoba ababe winile babe sithi asese le 5 years time siyabe sesilungisile. I-diaspora sisesayidini yethu, ngcono sivule intona, sisese le 5 years to go. So kulalelo thuba futhi.
Ubona ngani abantu kumele beqhubeke sibili befaka sibili khonoko okuthiwa yi-pressure ngesilungu kuhulumende kuthi bangaze bekwenze khonoko kukanyazani phela le court yathi kungani lokho kuzima lokho?
Ye, antsho phela i-court umthetho omunye lakhulu uzalandela okufunwa ngabantu. Khathesi kungenzakala ukuthi umthetho kawukuvumi khonoko kodwa abantu kungafika isikhathi nje bese bekukhanyiswa kule majority ethi no into le ikayenzakale. Well, anto kuza move ukuthi umthetho ubuse utshintshe ukuthi bese sitho ku-right. Then okwe-court, i-court isizalandela umthetho. Ngoba i-court antshona ilandela umthetho. And umthetho wona ulandela ukuthi abantu abaningi bafunani. So thina singagxila khonapho kutheni kuyini abantu abakufunayo. Kungafika lapho sokufikile lapho kufika khona. Ku-turning point ngesilungu. Then kuyatshintsha then ama-court la aqalisa ukuthumayela umthetho yabo singumthetho welizwe.
Ye, kodwa bona zani kuzakwenzakala ngelilanga sibili ukuthi abantu abangapha eMelika uzokuthiwa bayavota khonapha esigodlweni seZimbabwe eWashington kumbe lapha abakhona endaweni ezijeneyo.
Mina I'm very hopeful ukuthi into ezakwenzakala ngoba ngithi khathesi into kukhanya into ekhathazayo khathesi or into enqinekisa abantu ikuthi babone ingani abantu abakudiaspora bafuna ukuvotela ukukhipha laba babambumbu abazibambileyo khathesi. Now yikho abasagxile kukho kakhulu. Mina mbona ingani kuzafika ithuba lapha ababusi ekhaya bazabona ukuthi no singagxila kubantu abakudiaspora ngoba bangasincedisa ukuthi sithuthukise ilizwe. Mbona ingani yinto engenzakala ngoba abantu bafuna ukuthi ilizwe lithuthuke khathesi into eqine kakhulu ukuthi abantu abakudiaspora babonakala ingani bona bahlezi kuhle bafuna ukuphongwenza into yokuphambanisa izinto ezisekhaya. Yiwumngqondo embona ingani ukhona khathesi. So lathi silapha kudiaspora kufuna ukuthi sibe le ndlela yokuthi sicine sibonisa abasekhaya ukuthi hhayi thina esikufisayo ukuthi ekhaya lakho kube kuhle njengalapha esikhona ediaspora.